Hayi, mina ngilethemba ngiyenze engiyenza ngivule e-small sitolo ende kade kulekhiwo abantu befukumile ngokuningi bezohlatshwa. Ngithemba abantu bazafukuma bezohlaba sibili ngoba abantu sebebonde ukubana ijekiseni ibesizo ngoba anti besibona abanye behlaba sathathela babona bona hayi upresident behlaba sazobona upresident labo sebehlabile sabona ukuthi hayi njengakade vele njengoba upresident wakhe athi wenonye ubani sazibuthi athi nakele sengobani esinikele ukuhlaba ngoba ngingaomela abantu anti kumele vele lawo sebeyisibonile uhlatshwe ngoba xa ungenzanga abantu asebezekile lokukhuthala ukuthi behlaba bathi kade uyangikhuthala ukuthi ayehlaba yena engahlabanga so hhayi ngithemba abantu bazafukumela phansi phezulu for namhlanje angazi ngisebeke abantu about 50 or 70 akade hlala lako lami ngizibhotela nje njengokhasilas ezikhona ipo yami namhlanje yonke lami ngikhona ngangemsebenzini wami.
Mhlawumbe belibona indwendwe emadolobheni emalokithini-ke njengawona la amakliniki aweluveve awephelandaba la ngaphi ubona ingani abantu bengahamba ngobuningi babo ngaleli khefu lephasika.
Okukhona engingakutho ukuthi laminingi bengingacabangeli ukuthi inganamhla kovuliwe emaklinik bengicanzikela kulikhefu namhlanje akuvulwanga. So engingakutho ukuthi lami-ke sengingabakhuthaza-ke abantu iy'nsetini zayo wandlula khona kusasa ngoba zaziqala kwelendawo ngiyikhangela luvezela ukuthi ingakunjani ukuthi abantu bahamba ngokuningi babo yini ukuyahlatshwa. Ngithemba badlula khona engama-11 or 12 khona ngale siyakhangela nje amakhili from bese ngizabeka-ke lapho zilani sengikhuthaza abantu bona hhayi ngale mboni lesekile abantu bahlaba akula problem.
Uhulumende uluphethe kuhle yini udaba lolu lokuhlatshwa kwabantu?
Hayi mina ekuboneni kwami ngibona ingani uhlelo lolu luhambe kuhle sibili ngendlela enhle ngoba siyabona kakhuluma kumarediyo kukhulume nakuma-TV kumenyezele yonke indawo ukubona abantu abahambe benjani beyohlatshwa bona ingani isibili akunalapho okuhlelele khona yonke into iyenziwe ngendlela ephakemeyo abangalama-TV labo anti kule-word of mouth njalo kuze thina njengama-cancers esihamba sesimemezela lakho konakana kuyaphathisa mbona ngani hhayi izinto lihambe indawo yonke sinje ukuthi abantu bayihlatshwe.